So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Ngakuyi-criteria enjani ikho lokho? Ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust ikunyunyuta zvikuru nekuda kwekutambiswa nhova neSimstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakatipinza mabasa iwayo vanga vatiimbisa.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe wokuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali, kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zvinova zviri kunyunyuta vaverengi vevanhu vazhinji vachiti aiwa izvi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kunokwikubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas, idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuvedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lweZimstart ukubala abantu bachiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezulu kwe-45 nama 50 years banye seba-approach i-return. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi qeda ukusebenza pheluza thola la uyinzuzo. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivator layo ibaencourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi, kuye kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo msebenzi? So thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayothatha lo msebenzi awuyenze kuhle so kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khonokho kumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-circumstances ezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikho nalokho abakulethileyo lo nyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho
iphephandaba le-news day lithi ugatsha lwe-Zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-P f ukwenza lo msebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le Medbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yesimbisa brands oluthiwa Inbox lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yesimbisa brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somkambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisiloqinisa so lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo hayi kulabo bantu abaqanjiweyo hayi kulamakampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe kukhanya kuludaba olungani alucacanga ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leli leZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi yi-corruption, okukhona kathesi yikulahleka kwezomnotho. Kumele kulungiswe ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo, hayi ukukhuluma nje ngomlomo. Politiki uqala ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, amankampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza umsebenzi?
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine, ezomnotho ziqine, lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga la amankampani angasoba ngani babo ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki, ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo, siyakwazi sonke lokho. Ngakho-ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihlobo zabangasoba ngani babo. Kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhonomi welizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo esehabron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana uMphemetse Sithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza yababagcwele kubhizimusi yokuthengisa esitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi akulabo ukuza abathengisa ukudla esitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko, konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. USithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labokuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabokuza, kodwa yindlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekane lesimo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabokuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHabron uthi noma nje bezwisisa ukuthi imithetho imithetho, akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizimusi okumele abe ngawe eBotswana, including ukuthengisa okutshiyeneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi, kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomnumzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza, kulakho ukumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula, eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa, iyinto ezamemetheka emazweni amaningi, ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje, ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo utha kumangalisa ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazi-ke ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo, njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lanxa nje bekungabe kusenzakala lokhu, bekungenzakali ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokho okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo, iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane ezitaladeni. Ningumqondisi Dube oyini aba ze Studio 7 ngiseyabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo we Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uthi obengumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuyinqa zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani? Niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya mudube lona ubuya endaweni zenkaya. Hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Yeah, izange yalunga. Kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula, kodwa ke kuzange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanje abantu bemachonalendi bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo, kanti kufana nokuthi babengekho bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under zipra forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzwisa usizi ukuzwa abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono, kwathi masofika isikhathi sokungathi bajika nabo bajika abantu bezani babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo izidleke sakho? Akusiyonto ekahle leyo. Hayi, ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi, siziphilele nje. Silokhu sibheka umuntu waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene mpela. Labo siyabathemba, kodwa hayi, kungathiwa ngani idonki encane izane idonki enkulu. Bona sibe ngani idonki encane. I-CCC makuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF. O-Vice President abangu-2 badingani, ngoba leso isitrategy seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. Uchamisa la sekuya ngesitrategy seZANU-PF sosiba labo Vice President abayi-2 ngabani? Indaba engasidingela u-Vice President oko-1 either ngu-Welshman ungu-Tendai-Biti obeyi-1 kuphela kule Vice President oko-1 njengalapha e-South Africa. Umalema ungu-President wakhona ngale Limpopo
kodwa wakhethwa wakibo khona leli mpompo ukuthi ebe ngu-vice president wakhe. Wena kwehlulako ikwehlulwa yini ukuthi ezikhethile laye u-vice president wakhe ekhe lo tender ibhida asidingi ukuthi kumbe ngwakidi nga kakhethi kube lo vice president oyi-1 baso kusiba lawo vice president abayi-2 sokukhonfuse abantu phela lesi siyazi ukuthi isitrathi sokuncindezela amandebele sezanu-BF chamisa kabe lo vice president ko-1 loko ukuthi balobo vice president abayi-2 hayi usuke sekhonfuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho le idonke encane phela le-CCC futhi lobo ingathi ingene vele izabe lokhu incindezela amandebele njengokwezanu-BF so hayi kuzima kuhlangahlangene mpela hayi ngono sisisapotela kithi amaphathi esindebeleni hayi ngoba kulanjani amaphathi esishoneni lokhu hayi ngani ukuzibambelela mpela ngoba akithi amaphathi wonke alo president u-1 vice president u-1 lokuthi asokusiba lawo vice president abayi-2 ngokwani umhlaba ungakazikuboni sikubona khona lezimbabwe kweshishona mashonaland bul amhlaba okakukho lokhu u-vice president kabe yi-1 nampana uchiwenga ungu-vice president ngapha sewu-minister of health kahle kahle laphana vele kuhamba njani izwe lelana alithathekanga kahle lalelizwe kube nje kuyahlezikhale one time ukuthi yilizona lalombuso okhona vele hayi ngoba laphana hayi lalelizwe lelana lirayithanga lalelizwe labuya ngendlela engarayithanga labuya lidunuzile lalelizwe
hayi Studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela ezi namba like ndithethe nam ezinto sikopha ku-Studio 7 zirayithi kakhulu like embuzo ezi zibuzwayo like ngelowa phathi yelantuka yezimbabwe zanu-PF hayi thina sizalwa phaa ku-1980 but asanga sabone into like isijabulisayana ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singathi hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent le because kuvuyile ukuhlupheka qha
sanibonani sanibonani ku-Studio 7 sanibonani utunga gipsy mthunga sanibonani bantu mimavulas linjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kulantwembi siyaphila sibili hhayi bona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hhayi yenti nje ngifake umbono onyana lwami engubonawo mana yazi laphana kulamanye abantu mana babiselilize emuva uzathola ukuthi abantu ani baba into iye bebambane lalomfana omncane bebamba lomfana omncane ke bezama ukuthi at least bazama ukususa lo ndoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxanye inti ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo akuphuma soze phume noma ngaze bemudle kumakhetho lapha asoze-ke ephume esitulweni kasoze uzenza okwenziwa ngobhudi wakhe umna omgabe oyikho aza kwenza uzalela esitulweni ebesefithena ye yako phindwa amakhetho kukhethwe kutsha khethwe kutsha into engibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usibala badla sile izimali bathunyezela izimali ezivele emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu ela mapulazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba abantu laba basibisele emuva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi ubeke kubona ukuthi hhayi into abazenza ozinhle angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda losile ncama ukukhangele thunga ngibongile kakhulu ngibongile sekile kakhulu lonke be-Studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo dankini akhiwami abe ngamakhiwami adele uhambise njengalokuhambise umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-Studio 7 lezisebenzi ze-Studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona ngikuba ngisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumente ezazisani ngamani kodwa ibhondi kwezinye indawo liyatshaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami e-DMP ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyaka njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kangitshintsheli intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina kasikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bond ithathi inika i-100 rand kambe impilo yomuntu iyabinjani khona so ngisho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa yokuthi unto esikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
salibonana ku-Studio 7 ngiyalibongelisa lonke abalaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG number into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi abantu baseZimbabwe yibo abaganga eSouth Africa. Lishiya ezinye inhlanga. Khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi lizaphila njani nabantu, ngoba lina alifuni ukuphila nabantu, lifuna ukuphila neyinyamazana. Okusalayo ikuthi umthwakazi ungama ngeenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu. Sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu. Nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzano. Siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe. Ngenye imini bazodla amathambo, thina sesidla inyama. Impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu baseMpumalanga besibulala benza kanje. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo, eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edalele parlamente. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele osicubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia, kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga lenatho. Ngoba uma isiba lilunga lenatho kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha iyikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yaseRussia isondele kakhulu esayidini laseEurope. So yilokho ngaphezu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya eminyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenews ukuthi kuvele kuhle kuphetuke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuukuthi iUkraine ingasibe yilunga lenato. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin, ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga benathu. Kodwa ke njengoba kunengxoxo eyiqhubekayo phakathi kwayo neRussia, engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazoqhela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele BRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa yiChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho. Kuzoba iblokhu eliqine kakhulu elizobe linamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union, ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia, azobe esabalele lawo mazwe. emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.